Lamuhla vele lanza ilanga lezisebenzi lingabe liluthintile yini lolu daba.
Thank you.